kutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MTC Alliance ngoba ngananzelela ama-results analysis esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajinzi amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-city yonale i-one ewine i-MTC Alliance eGwanda I think umuntu we-MTC Alliance bele-11,000 owezanu ele-10,000 so ngibona ngani i-indication yokuthi kungaba le-surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la ngibona izanu isuka le-2/3 e-parliament because that means izalandela ama-trends ka-2013 so amboni i-alliance iwawina ama-city awinwa izanu ngo-2013 so ngibona ngani this time around kungathi kuse-announce wonke ama-results esiyaphela izanu ile-2/3 nje eklini
Abe Zanu PF ndebele yebo bathi banqobile abe MDC Alliance labo bathi banqobile kuhamba njani khona apho ngokubona kwakho
obviously ukhona umunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona iZK ukuthi isinike ama results la but ekuqakathekile nxa ukuthi abe Alliance bathi banqobile bona ngathi kumele besinike evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho la lokhu nalokhu ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abanitshayile so siza kuzona lama-allegations e-rigging lento ezinjalo okuyinto esithola sizwa mina mbona ngani sekuyisikhathi sokuthi i-MDC isithele ukuthi nxa kurigwa njani nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hhayi bezithulele ukuthi hhayi kusehlule sizahamba next time ngoba I think sesidiniwe ngokuzwa kuthiwa hhayi sigciliwe licile njani akula nto ekhanyayo ukuthi bacile njani
nxa inqobile izanu ndebele abantu beyivotele impela kungazange kube lokuqilibezela kuyabe kusitsho yini ukuthi impela abantu beZimbabwe bayasuthiseka yiyo impilo abayifunayo impilo yokudubeka impilo yokuhlala bengelamali emabhanga impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku impilo yokuswela imisebenzi yikho abakufunayo
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izanu kayifuni ngoba nguye umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ithiyene lomuntu osedrobheni indlala abona ngayo izanu kwesinye isikhathi ithiyene ngoba izanu iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer